Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 8 ngonhlangula 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye mina ngisoke ngizikhulumise kuloku kunye sathola ukuthi ama province amaningi yaro nawasayi ama national executive they post as limkhize lomuntu lo asisamfuni ulande ukuza sigabanisa.
So kuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le National Patriotic Front kulandela ukuxotshwa komkhokheli walo umnumzana Ambrose Mutiniri.
Sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi okwayenzakalayo lapho ngubhuqazo. Now umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazo ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba leyi ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala.
Abahlaselwa ngombhuqazo wegugurawundi bathi ikomishini ebona ngokukhomisana umlotha kumele ikhulumisane labakhokhela lesi sigaba ukuze lesisika ukuze baxolise.
Emandulo abantu basemathebelelen north indlela abebekade bevota ngayo ibi posa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district.
Nxa kukhangelwa isimo sombusazwe ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuthi akulabandla elingathi lithola izihlalo zonke zedale lephalamende esikhathi sonke. Umeli wemathebeleleni south kudale lesenethi unkosikazi Sithembile Mlotshwaka sekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukuqhamuke ukuxokozela okukhulu kubandla le National Patriotic Front umgcini sihlalo walo unkosikazi Eunice Sandi Moyo esithi sebexothe umkhokheli wabo umnumzana Ambrose Mutiniri ngenxa yokungaqhubi kuhle umsebenzi. Kuvika uMavis Gama.
Lokhu kuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lapho umgcini sihlalo weMPF unkosikazi Sandi Moyo ebika ukuba nguye osaphethe isikhundla sokukhokhela leli bandla okwamanje. Kodwa abelinye icele leMPF elikhokhelwa nguretired Brigadier General Mutiniri bathi umkakhe kowaye ngumongameli welizwe unkosikazi Grace Mugabe okucele eselikhokhelwa ngunkosikazi Sandi Moyo nguye otshotshozela ukuthi lingene kumanyano wamabandla aphikisayo owe-MDC Alliance. Unkosikazi Moyo ulandisa okwenze bathatha inyathelo lokuxotsha uMutiniri.
Kade ngikhuluma laye mina ngimfonela ngithi sicela imali yokuthi carry on with the campaign engaphenduli. Sesimbona izolo esihamba lamatsotsi sasingasatholi ukuthi kuhamba njani. Khanya engani uyasebenza labanye abantu asikwazi ukusebenza labanye mina ngisoke ngizikhulumise kuloku kunye sathola ukuthi ama province amaningi yaro nawasayi ama national executive they post as ukuthi limkhize lomuntu lo asisamfuni ulande ukuza sigabanisa.
Kodwa abecele elisele likhokhelwa nguMutiniri bathi ngumbhedo okukhulunywa ngabecele likaMoyo besithi abathi benze lokho yibo asebexotshiwe ebandleni. Emhlanganweni lentatheli izindaba owenzelwe eMedia Center njalo abakhokhelwa nguMutiniri bathi bona kabalani lokungena kwabecele eselikhokhelwa unkosikazi Sandi Moyo kumanyano weMDC Alliance. Uretired Brigadier General Ambrose Mutiniri utshele intatheli izindaba ukuba okwamanje bangeke bangena kumanyano wamabandla aphikisayo bengakaxoxisani labalandeli beMPF.
We believe we are a people's party And such decisions, major decisions like joining alliances and so on,
siyakhola ukuthi libandla labantu ungakho izinqumo zalolu hlobo ezifana lokuba lilunga le alliance kumele sithathwe ngemva kokuba sekuxoxisanwe labalandeli sithole imbono yabalandeli bethu esibakhokhelayo
abakhokhelwa ngumthiniri laba baxwayisa abe MDC alliance ukubavumela ukungena kumanyano abakhokhelwa ngunkosikazi Sandimoyo kuzobadalela inkinga ngoba besetshenziswa ngunkosikazi Grace Mkabe umgcini sihlalo wecele le NPF elikhokhelwa ngumthiniri esigabeni seMathebeleland South umnumzana Johnson Langa uthi yikuziyenga okwenziwa ngelinye icele
ubukhokheli kabuxotshana ubukhokheli buyabuyela ebantwini buye buza ebantwini ukuthi kambe ngakumi kuhle yini abantu babese bekhuluma silama structures kulama branches kulama districts kule province so kumele babuyele province ayibuyele kuma district ibuyele ku branch kube sekukhulunywa ukuthi khona uxotshelwani kungani kube sekusenzakala ke right ukuthi khona siletheke nxa abantu bevuma ukuthi uyaxotshwa hayi sengaxotshwa kodwa kathesi abantu emakhaya mama abavumi
isikhulumeli somanyano MDC alliance engumkhokheli webandla le MDC uprofessor Welshman Ncube uthi bona bayemukela ukusebenzisana lawo wonke amabandla ezombusazwe afuna ukungena kulumanyano ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
silokhu sikudaba olufanayo uChris Gande westudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ngalolu daba
umthiniri lokhu ayinani bamsebenzisile laba ama-G40 lawa kuthi ena wagadi imoto vele engazithi ngoba manje sokubonakala ukuthi abanikazi sebefuna ukuthi bayidrive bona manje yena useyalele lokhu ebambe idrive esemoto yabanye abantu
sizwa yena kuthiwa uthi bafuna ukuthi isikhundla sakhe sithathwe ngu-Grace Mgabe kwenzela ukuthi ayoba ngumsekeli kamnumzana Nelson Jamisa ubona kuliqiniso into
kuyamangalisa ngoba lo uGrace Mgabe ngendlela aphuma ngayo asicabangi nje ukuthi angaphinda futhi alugcoze nje kwezepolitiki kodwa sicabanga ukuthi uzosebenza engemuva nasebethika bafuna ukuthi benenze isekela likaJamisa sokuthi kungcolisa nje yonke into ebanjwa nguGrace ngoba abantu bathi yonke nje into ebanjwa nguGrace iyajivuwole khonapho so kuyamangalisa ukuthi bangathatha umdiniri umuntu ohlonipheka kangaka bemlahle baphinde bathathe uGrace bemfake endaweni ekade kufanele kube nomtinisi kodwa siyazi-ke ukuthi izinto ezenzakala ezimbabwe these days anything is possible kungenzeka ukuthi laye lo Grace lokho esangifisa ukuthi aphathe kodwa hayi kuyabe kuliphutha elikhulu kakhulu abantu bezindaba lo Grace
bakhona abathi umthiniri engaba ekhuluma amanga efuna nje ukungcolisa abanye bakhe ubona ngani kungaba liqiniso yini
umthiniri lo laye ungani kasathembakali ngoba asikwazi ukuthi okumenza ukuthi athule kulesikhathi eside nje kade kuthiwa ukhokhela ibandla le-NDF asizange sambone ekhuluma usesiba namandla okukhuluma manje ngoba bamxotshile kungenzakala ukuthi laye angabe laye esesengezinto ngoba sazi ukupolitiki vele kusetshenzwa ngaleyo ndlela
umnumzana Walter Sunungule Mbongolwane yingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande westudio 7 South Africa abahlaselwa ngumbhuqazo wegugurawundi bathi abekomishini ebona ngokukhumisana umlotha i-National Peace and Reconciliation Commission kumele bakhulumisane labakhokhela umbhuqazwe le ukuze baxolise njalo benze ukulandula lumbhuqazwe kube licala kubika intatheli zindaba yethu ubathabile Masuku
lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe e-National Art Gallery uqoqwe ngabenhlanganiso ye-Habakuk Trust ngenjongo yokuthi abasila labathinteka ngumbhuqazo wegugurawundi baxoxisane labekhomishini ye-National Peace and Reconciliation Commission ngalokho abakhangelele ukuthi ikwenze nxa sokulungisiswa udaba lwegugurawundi omunye wabasindayo kulesi siga unkosikazi Queen Maliga uthi ufisa ukuthi ikhomishini le isebenze ihlangene labantu abalolwazi abavela kwamanye amazwe
ngabe ba invite some independent people babuye bezoncedisa so that lati sibone ifairness yabo
umnumzana Ben Moyo uthi ulindele ukuba abantu abakhokhelayo kulesi siga abaphathekayo labalandulayo ukuthi kwaba lombhuqazwe kumele bathonisiswe
sifuna ukuthi commission leyi ivume ukuthi kwayenzakalayo lapho ngumbhuqazwe Now, umhlaba wonke uyawazi impawu zombhuqazwe ukuthi uyini. Singenza njalo sizathola isupport yomhlaba wonke indaba le ivunguluzwe kahle khona izaphuma egcekeni ngokuqala. Okwesibili, silindele ukuba bonke abenze uganga leso sikhathi bethonisiswe abangafuna ukuvuma amacala abo bejele. Abavumayo yibe singabaxolela.
Ukomishina umnumzana Leslie Ncube uthi bayemukela konke abakuthole kulomhlangano sebezahlala ke phansi bahlaziye ukuthi udaba lweGugurawund lungaphathwa njani
ngayisikuthi silanduzwe imposa but we are always consult ukuthi sithathe abakuchoyo sikuimplement as part of the process yangona yehealing ziningi izinto abazijileyo siza kuyahlala phansi lo chairperson wecommission ubabusela unare sicubungula indaba yangkhona
iningi labakade bekulumhlangano likubeke sobala ukuthi okuqakathekileyo okwakuqala okumele kwenziwe nguhulumende ikuxolisa yena ngokwakhe amukele ukuthi kwaba lesiga sombhuqazwe ngempela ngoba kuze kube lamhlanje nxa kukhulunywa ngalolu daba ikakhulu ngenani labantu ababulawa ngaleso sikhathi iningi labakuhulumende liyalandula ukuthi kwabulawa inkulu lungwane ezedlula amachumi amabili uZulu ukhalaze kakhulu ngokuthi kulabantu abahlaselwa ngumbhuqazwe asebenza kwedlula emhlabeni kulokho kungakwenziwa lutho ikhomishini yeNPRC khona iqede ukulungisa ugwalo oluzaqondisa ukusebenza kwabo olwe strategic plan ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
Yebo 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 mthwakazo omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku Facebook ngukhasi lethu LFBOAWLE.
Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa utshele abalandeli bakhe emhlanganweni eMuchakata eMashingo namuhla ukuthi bengangena embusweni bazalungisa izikolo lezibhedlela zona esezabhidlikayo ukwenzela ukuthi impilo yabantu ibe ngcono. Uchamisa ukhangelelwe ukuqhuba umhlangano ofanayo kusonisa isigaba seMashingo eRutenga Growth Point kusasa kanye leChirezi ngesonto. Umongameli Emerson Mnangagwa yena ovigwa engasabanga lo wakhe umhlangano labalandeli bezanuPF esigabeni esifanayo. Ukuhlaziya imikhankaso kaChamisa kanye lamathuba akhe okunqoba kukhetho sixoxele umnumzana Dube Mkomge isiphathamandla saleli bandla kodwa okhuluma ezimele.
Siyakwazi ukuthi okukhulu uChamisa ukuthi ngephakathi kweviki angakwenza khonokho nge-ekonomi yeZimbabwe ngoba siyabe sifuna ilizwe lesile-38 years lifile so ukuthi umuntu angalilungisa ngeviki okunye singabe sidawuta but ambona ukuthi ngiwahambelana lokukhuluma lukaChamisa ye kuyavunyelwa ukuthi njengopolitics umuntu akhulume njalo ngoba ilanguage ama-politicians kodwa nxa singatafaka ama-figures phansi uzabona ukuthi awuhambelani
ngezinye indlela awulathemba lokukhulunywa ngumnumzana Chamisa kuma-rallies kumbe okwenziwa ngumanyano we-MDC Alliance
ya asikethebe le themba ngoba yabona umuntu ngoba sinasebenze kakhulu lobaba omogenzwagrayo wasitshiyayo ngoba sonke sasine themba kuye abaningi sangena emdc ngenxa kababa omogenzwagrayo uchamisa ungagagira even la ngendlela athethe ngayo ipower yakho ukuthi abe nguye abe ngupresident wemdct thina abanye njengabantu abasebenzela iparty asisoli chamisa asisoli magubhi kodwa sisola isistimu ngokwenza kwankona ngoba isiyo FDC esiyijayeleyo dinomkombuthi esangena ngo-99 singabantwana sesile ndevu sesinabantwana lathi
sikhuluma nje kulokudingisisa okwenziwa zinhlanganiso ezijiyeneyo ezitshengisa ukuthi umongameli Mnangagwa nguye olosekelo oluningi kukhetho oluzayo njalo i-MDC Alliance iyalandela ngemuva liyakukholwa lina lokhu ngelikubona
yakungenzakala ngoba ungakhakela intethwa i-alliance layo khanya kayisacaci ngoba kukhanya sekulokucatshela naphakathi into abazivumelanayo beqalisa umongameli uswakile engakafi ukuthi bazasebenza msiyane asikho esikubonayo kuground ngoba abanye napha abanye owalsh bencube bayakhala izihlalo abazinikwa abazivumelanayo kanye otshamisa sebezifuna njalo bathi ipressure yabantu bathi akwenzakali so kuya kumangalisa ukuthi laphana belwisana lo makhuphi umakhuphi sithi yena hhayi into ethiwa i-alliance ayisebenzi ngoba owalshman kala bantu ngoba ungakhakela owalshman abo-tendaibiti kimi njengomkombo edube osesebenzela ibandla le-MDC badinga umsebenzi
Umnumzana Dube Mkombwe ngowe-MDC kodwa obekhuluma ezimele esecingweni lo sithandekile mhlanga we-Studio 7. Umeli weMathebeleland South edale lesenethi unkosikazi Sithembile Mlotshwa kasekho. Umamlotshwa ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals namuhla ngemva kokugula okwesikhathi eside. Akwazakali ukuthi udliwe yisifo bani. Umufi ubelilunga le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla unkosazana Tabitha Khumalo. Yena othi vadabukile njalo bakhala ndawonye lo mdeni kamamlotshwa.
Njengebandla le-MDC elikhokhela ngobaba u-Advocate Chamisa simadolo nzima ngoba ukomrade Sithembile Mlotshwa ubengomunye wethu obesebenza gadalala ukuthi sifeze lolu daba lokukhipha abantwana besezimbabwe ekugqilini. Njalo kubuhlungu kakhulu ngoba ngo-February kade sichiye ngobama uTsvangirai akusuku satshana nangu naye uSeneta Mlotshwa sehambile. Amagama yiyo esingelawo ngaphandle kokuthi hamba kuhle qhaweni lethu indlela yethu sokhe.
Ungamchaza njengomuntu obenjani uMamlotshwa? Siyazi livela kude lizabalaza lonke lilwela umbuso okhululekileyo eZimbabwe.
Kakhulu bengumuntu obesithi angacabanga ulutho njalo akholisiseke ukuthi le nto ayicabangileyo ayicubungule. Hhayi, wawungamtshintshi ungaze umthethise okunganani, wawungamtshintshi nxa ezithele ukuthi lokho ike ngihamba ngakho. Wayengumuntu ohlale bobotheka nje, abagona nje kubobotheka kuphela. Namhlanje sabazi ukuthi ozabe sesikubobothekela inqubani. Yena okwakhe ukubobotheka kwangothi kokukucabangela kwakusembilini yakhe.
Uza kuthi lilahlekelwe okunganani njengebandla njalo imuli yeMathebeleland South abeyimela njengosenetha ePhalamende layo ilahlekelwe okunganani?
Angikholwa kulamagama angakuchasisa ukuthi silahlekelwe okunganani ngoba into ekhona lapha ukuthi lokucabanga nje ukuthi kasekho kuyadida ingqondo and ulahlekelwa kwethu ukuthi iMath South kayisozibe yimath South ingazela Honorable Sithembile Mlotshwa.
Unkosazana Tabitha Khumalo yisikhulumeli se-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa sixoxela ekobulawayo. Ku-Livestock lamhlanje sikhangela impumela yophenyo olwenziwe inhlanganiso ye-Afrobarometer eveza ukuthi akekho ozanqoba ngesilinganiso esifunakalayo kukhetho lukamongameli. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Kwezi vela kwamanye amazwe ngamafitshane. Osekhethwe ukuba inhloko kahulumende yakwele Jordan umnumzana Omar Razaz sethembise ukubuyisela umthetho okwengeza imithelo ebivele ikhona ingakaguqulwa ebangele ukutshengisela kwabantu bewusola ilizwe lonke. Umongameli Pierre Nkurunziza wakwele Burundi uthi kasoze ancintise kukhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ka-2020. Nxa kukhangelwa isimo sezombusazwe ikakhulu ngezikhathi zokhetho esabelweni senyakatho yemandebeleni kutholakala ukuba isabelo lesi sihlala sithola amalunga edalele parlamente avela kumabandla ehlukeneyo. Amabandla avame ukuthola izihlalo yiZANU-PF le-MDC lamalunga azimeleyo. Ubathabile Masuku usedulela lolu daba.
Kukhetho lokugcina olwenziwe ngomnyaka ka-2013, ibandla elibusayo eleZANU-PF lathatha izihlalo eziyisikhombisa phakathi kwezilithumi lantathu. Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Decent Collins Bajila uthe isabelo lesi asikaze sibuswe libandla elilodwa kodwa sihlala sihlanganise amabandla.
Emandulo abantu basemathebeleland North indlela abebekade bevota ngayo ibi posa ifanane izigaba ngezigaba ngithi mina district by district kodwa eminyakeni embalwa edlulileyo sikubone lokhu kujinja ngingathi kusukusela ngokhetho luka 2005 ngoba ngokhetho luka 2000 ibandla leMDC lathatha izihlalo zemathebele North ngokuningi bazo. Kutheso kubuya kukhetho luka 2005 ngenxa yokuthi iDelimitation Commission iyasuka yahlanganisa amanye ama constituencies yehlukanisa amanye futhi sikubone lokhu seku indlela abantu bemathebele North up abavota ngayo isiqala ukwehlukana district by district.
Ubajila ugcizelele wathi iziqindi ezinjengecholocho imguza lebubi azikacaci ukuthi sizahamba kanjani. Ethi abajwayele ukunqoba kuzo lezo indawo abakho njalo abancintisi kulolu khetho. Labo abangekhoyo ngowaxotshwa kuhulumende umnumzana Jonathan Moyo kanye lomnumzana Obert Mpofu oveze ukuba akasoze ancintise kukhetho lwalonyaka. Ubhajila uthi isiqinti sebhinga sivame ukuvota ngokufana eminyaka yonke. Omunye njalo ohlaziya ezombusazwe umnumzana Patron Kuchwekhaya Nketa uthi isabelo semathebeleland North silabantu abalutshwane ababhalisele ukuvota lonyaka ngakho asila amandla okuguqula impumela yokhetho ethi kodwa nxa kukhangelwa ukhetho lokudinga umongameli imathebeleland iqakathekile kakhulu.
Imathebeleland North I think ama problems akhona angane ahambelana ibukhangela abantu abaregistileyo kwalutshwana kulamanye ama-provinces because ngemidlabo yepopulation yangkhona iphasi.
Umnumzana Mark Ndlovu ongu-provincial elections officer weMathebeleland North uthi isabelo seMathebeleland North silabantu abayisilinganiso esingaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amathathu i-321,653 ababhalisele ukuvota.
Ama statistics Matebeleland North Province amika kanje khathesi 321,653 registered voters as at 23 April 2018.
Isabelo senyakatho yemandebeleni silezigaba ezilichumi lantathu ezivalisa iBhinga North, iBhinga South, uMguza iBobi, iLupane East, iLupane West, iNkayi South, iNkayi North, iCholocho North, iCholocho South, iWange East, iWange Central, kanye leWange West. Ukhetho lwalonyaka lukhangelelwe ukuba khona phakathi kwenyanga kaNtulikazi loNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Woza Friday lamhlanje intathela izindaba yethu uEzra Chisaspanda uhamba loTsungai Sikirai yena otabuka kwaBulawayo kodwa osecula ekwelebilitan.
Utsungai waduma kakhulu ngokugida imigido yesintu efana nabo sichikicha, amabhiza lentshongoyo. Esise umntwana esikolo esaphuma kumabona kude weZTV engazi ukuthi ulesinye isipho esikhulu zokucula. Okwamanje wenza izimanga eNgilandi ngomculo wakhe. Siyamamukela kulolu hlelo uWoza Friday.
Mina ke ngivela kobulawayo kulapho engizalelwe khona kontuthu ziyathunqa. Ngifunde eMpophoma High School okulapho engiqalise khona ukuhlabela ngudrama club lechoir. Vele bengithanda into zokuhlabela nje, bekuyinto engithanda ukuyenza njalo. Ngiqalise ukubhala ingoma ngisesemncane kakhulu kubo form 2.
Utsungai usebenze nabahlabeleli abathize kweleZimbabwe okwamenza wakhula kwezomculo.
Ngithe ngiqeda isikolo ngahamba ngayasebenza labo Abedinathi, ngasebenza labo Andy Brown. Ngazothi ukuthola ithuba lokuzala e-England okuyikho lapho engibase khona, lapho engihlala khona. Sengila ngithola ukuthi bakhona abantu abakade belinde ukuthi bazobona idlalade o bazokuzwa idlalade lami. Ngase ngiqhubekela phambili ngokurekhoda ke i-first album yami Uroba Ngoma.
Friday balaleli sile ntombi yakuntuthu ziyathunqa uThungayi yena osebenza nzima oziphakamisa kwezomculo kwelebhilithane.
Into engiyenzayo kathesi kusebenza on my second album. Into nje ukuthi izinto lezi zifuna isikhathi, zithatha isikhathi. Into nje lingayikhangelela ukuthi u-album number 2 uyabe ethe xaxa in terms of ama levels. Ngakho ke ngiyalikhuthaza kakhulu ukuthi lihlale lijonge amehlo, lilinde ngoba kuyenza okukhulu.
Idlalade lakhe lakuqala lidla amalangabi yena ulibiza ukuthi Roba Ngoma Thayingoma. Njalo uthi mfakeleni izandla phela abalaleli ngokulithenga leli dlalade.
Ingoma zonke lezi ziyatholakala, ziyatholakala ku-iTunes, Spotify, Deezer, Google Store. Nxa ukuthi nje umuntu angahamba ayosearcha uThungayi Sikira the physical CD, akhona lapha England atholakala, amanye akhona ekhaya. Ngakho ke ngitholakala ku Instagram @ThungayiSikirai.
Siyabonga Thungayi ubekuhlelo Woza Friday hamba letsha helidala uEzra Chisaspanda kwanele mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungameli Nkomo libelo busuku obuhle.
Siyalibonga ngokulandela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.